bona bachutu ngona abantu abashitaye ngamasoja amasoja anikwa instruction ngugeneral ugeneral wanikwa instruction uminister of defense uminister of defense wanikwa instruction ngupresident so asabokuzwisisiyo kakhulu ukuthi kati indaba zingazithongo bona in and no uncertain terms ukuthi u-ED nguye wavumayo ukuthi abantu beshuthe yikho okwenzakaleyo ungakhali report yikho okwenzakaleyo
ibandla lakho lithini lifuna okumonyethwela ugwalo lolu kuxoxwe ngakho ephalamende ndibona ingani lokhu kuzagoqulani
ifuna kuxoxa ephalamende yikho esizakukhuluma ukuthi kanti umbani wanika infraction is clear ukuthi i-infraction yayinikwa ngu-ED nguye owa-appointa i-commission so i-commission yona is not that independent.
Ibe lifuna kwenziwe kuyini njengoba sesibona ukuthi i-report leyi isiphumile njalo akusabuyelwa emuva.
Asesiku-expecta ukuthi bekhulume iqiniso but thina sasikwazi ukuthi asoze khulume iqiniso ngoba abantu laba ba-appointwa ngu-ED. I-report yahamba ku-ED first. So lokho sasilakho but ngenxa yokuthi thina umaklante labantu abadebe khona ku-commission sasibarespecta sasicabanga ukuthi ngona bazayenza into ezaba le integrity inif but abazange khathesi abakhulumi ukuthi ngona ngubani o-execute abantu beshute sonke khathesi sikwazi ukuthi ngu-ED.
Ibandla lakho lisola konke okukugwalo lolu kumbe kukhona okunye elivumelana lakho?
Not konke okukhulunyiweyo kureport kurongo but ekugcineni kwezinto zonke ukuthi nxa i-report ingathi khwethu isithi xaxaxa entweni eziqakathekileyo then izinto eziqakathekileyo zonizo yizo ezikhangelelwa ngabantu lathi njengephathi izinto abathiye xaxaxa kizo yikuthi khonoko bavuma ukuthi amasosha adubula abantu amasosha gadubuli abantu bengatshelwanga ukuthi bedubula abantu infraction leyo iyanikwa ngu-ED so yena kavume engavuma ukuthi ngona icala hhayi ngingavuma ukuthi lokhu ngakwenza lathi singamkhangela ngenye indlela hhayi ngendlela le yena afuna ukuzenza yona ukuthi ngona ethi wadubula ngenxa yokuthi